umnumza na Daniel Molokele udume kakhulu ngeminyaka yabo 1999 emsebenzini yakhe yokulwela amalungelo esifundi e-University of Zimbabwe. Kade lapho walubhekisa kwele South Africa lapho afike waduma khona ngokubumba inhlanganiso esijiyeneyo ezilwela amalungelo abeZimbabwe. Khathesi ke uthi usecabange yokubuyela eZimbabwe ayelwela amalungelo ezizalwane zeWange Central kanye lizwe lonke edale lephalamende.
Ngithi bantu bewange ngicela limvotele ngoba ngumntwana wasekhaya, umuntu ozelwe wange, okhulele wange, owaziyo izinhlupho zabantu bewange ngoba ubuhlungu esibubonayo kathesi kumele buphele. Nginabantu embaziyo at a national level, internationally, diaspora yonke bayangazi, ngisebenze kakhulu lamaZimbabwe, ngasebenza lamaya ama-Afrika ngiyaziwa. So ngumuntu oyaletha iwange onto the spotlight.
Umolokele uthi uzancintisa imele ibandla le-MDCT okuyinto engasokile lula njengoba lindawo imele ngumnumzana Brian Chuma webandla le-MDCT. Kodwa umolokele uthi uzakhulunyiswana andubana kuhlelwe ukuthi kukhona yini otshiyela omunye kumbe waqoqozane ekhethweni lwebandla. Abanye njalo bathi hlupho ukuthi njengomuntu osehlale kwele South Africa kuzaba nzima ukuthi athole uxhaso kubavoti. Yena ke uthi yena lemuli yakhe ngabantu abaziwayo kakhulu eWange kanti ungumuntu ohlala esiyekhaya. Le yinto efakazwa ngesinye isizalwane seWange umnumzana Joyce Mwembe, yena okhethe ukukhuluma ngolwakibo khona leWange olwesinyanja.
Daniel umuntu omeya makhulisa kuWange, nimuntu osilikana kuWange, nimuntu vele ana public relations ili kudu akamba na muntu wonze saketa kweza ndi mshona, ndi mdivere, ndi mtonga, ndi mnyanja tanyo saketa en tanyo ni mundo punzira enzo kiyo vete anachita anankara SRS president at some point in time. So tanyo ana experience ya leadership.
Umolokele uthi useza zisile nkokeli za lelibandla kukokela na mkokeli walo umnumza na Swangirai tati bonke sebeme mugele. Yenage uthi afuna kukulungisa kulindawo yibuya ngawusebangelwe yikuwa kwenkampani yeWange Colliery eyiyo ebamba umnotho walendawo. Uthi ufuna ukuncedisana labantu bakibo ukuze basuse umnotho walendawo ekweyameni emsebenzini yamalahle igxile kokunye njengalokho okwenziwa yiJohannesburg ngesikhathi kuvalwa imigodi yegolide eyadala leli dolobho. Uthi njalo kuzakwenza kube lula kuye ukuthola uxhaso kulendawo yikuthi ucelwe yibo abantu beWange ukuthi ayebamela ephalamende. Umnumzana Molokele uthi kusemqoka nxa kubhekwe ekhethweni luka-2018 yikuthi umuntu wonke ayibhalisa ukuze avote.
Sikhuthaza abantu ukuthi basuke ngobuningi babo bayibhalisa. Sikhuthaza ukuthi ama-NGO labo bancedise ukukhankasa abantu esingathi voter education, voter awareness, voter mobilization. Njalo futhi njengephathi imali ezile siyaqalisa uhlelo lwethu lathi simobilize ama-voters ukuthi ba-register.
Ngokwamanje umnumzana Molokele ukhuthaza abasemazweni ukuthi benze okufanayo bayelwela amalungelo endawo abazalwa kuzo, kanti yena uthi usezimisele ukubopha imitshaqana yakhe alubhekise ekhaya ayekwenza lokhu ehlala eZimbabwe. Nelesitudio 7 Johannesburg, South Africa, New Benedictine Shapo.